Ye kuliqiniso ukuthi bese lodaba bese lubikela intatheli izindaba kuthange eMedia Center esigodlweni saseHarare. Lokhu bengemva kokuthi bengengafonelwa ngamapolisa esithi angifune ofisi yawo ngibofika. Ngase ngisithi hayi ndaqhuqa leyo logweni namagqwethani ngizokuzwa ukuthi kuyini. Kodwa kamapolisa asafunanga ukuthi amelele ukuthi ngihambe ngiyedwa emapholiseni. Basebengilanda ke eMedia Center lapho bengikhuluma khona nentatheli izindaba. Bele riot, bele mibhobho, bele ama-button stick lenjena izankosi ezingathi izankosi ngesiNdebele. Bafika ke bambopha izandla ngama-handcuffs. Bamphosela erolini behamba benginyathela bengithethisa besithi mina ngizama ukwenzana elizweni leZimbabwe.
Usuvalelwe khona lesitokisini bakuphethe njani?
Hayi sengivalelwe kube ngcono lapho bekukubi khona lapho bembopha khona mbono lebona le even amavidiyo lemifanekiso elikhitshwa amapholisa embopha yikho lapho engaphathwanga kuhle khona. Ngikhuluma nje sivikile lindaba phambi kwedale namuhla ukuthi hayi ngiyakhonona ngokubothwa lo ngokuphathwa engakwenziwayo ngibothwa ngamapholisa esigodlweni seMedia Center kuthange lapho eHarare.
Sizwa kuthiwa ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yebail. Ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenzakeleyo emthethwanindaba njalo ozamele ukwenza?
Kuzamele ngireporte eHarare Central Police Station ngolwesihlanu lodwa indaba le izithele. Njalo kuthiwa kumelanga ngi-interfere labafakazi endabeni leyi. Layona le ibhayile ngibhadalisiwe $50. Njalo ngizabuyela ke edale ukuyathonisiswa mhlaka 9 October 2018.
Manje wena uthini ngecala leli, uyalivuma na?
Angilivumi leli cala, liyalikho kalikho icala leli. Akuzange ngethe cala mina, angizange ngitshengisele, njalo angizange ngibe seduze lapho kula bantu ababetshengisela khona mhlaka 1 August 2018. Ngangilandela ama-results la ngiwabona nje ku-TV ngisendlini. Kodwa akumangalisi ukuthi bangethezelele icala, ngoba bayakwazi ukuthi nxa sekunje so inhlanganiso yedamuka esingathi umbe isesijikile campaign yiyo esikhangelelwe ngabantu ukuthi ithathe intambi yephambili. So lokhu kuyabethusa kakhulu, ngoba bayakwazi ukuthi inhlanganiso elamajaha lezintombi abazimiseleyo ukulungisisa uhlupho olukhangelane leZimbabwe abake bacontributa kakhulu ekulungisiseni lolu duko seselo ubaba uRobert Mugabe, njalo abazimiseleyo ukuphinda balungisise ilizwe njalo ngaphansi kukababa uMnangagwa lo wathatha amandla okungekho emthethweni.
Kanti manje nxa kuyindaba ka-August 1 abakubophelayo nakathesi, kungani bebuye bazokuhudula phakathi kwabantu wena uphakathi kolunye udaba? Ungaba lolwazi?
Angila lwazi, but engicabangelayo ukuthi bebefisa ukuthi ngabe kuthiwa ngikhulumanga le ntatheli izindaba izolo, ngoba izolo besikhuluma le ntatheli izindaba sikhangelane le ndaba yokuhlukuluzwa kwamavenda okwenzakalayo esigodlweni esikhulu seHarare. So lokhu akubathokozisanga, mbona basebeqoqa ukuthi hayi asivele simbambe engakakhulumi. Hayi inhlanhla nje ukuthi baphuzile mbijana, bathole sesethulile la mazwi kuntatheli izindaba, njalo amazwi la ahambile ahazekile izwe lonke uzulu wonke uzwile sekukhulumileyo.